abanye kobulawayo bananze usuku lweUnity Day ngokuphiwa izipho zekhisimusi yinkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye-33 investment ezibiza inkulungwane ezingama-25 amadola awemelika esipha isipho sokudla kuzakhamizi eziyinkulungwane eyodwa. Umqondisi we-TTI uMnumzana Lizwe Mabuza uthe uzakuya kupha abasemaphandleni isipho esifanayo.
Ilokishi ngelokishi liyathola izipho ezingu-100 kuhlangene konke i-donation esiyenze lapha kobulawayo i-$23,000 kanti isipho ngesipho kulempuphu kule 2 kg chukela, kule 2 kg rice, kule 2 kg flour, kule 2 kg itswayi, kube sokusiba lama chunks, kube le 1 kg yebeans, kube le sinkwa njalo.
Umsekeli kaMeya kudolobho lakobulawayo uKhansela Edwin Ndlovu ubonge isipho esivele kunkampani ye-TTI ethi njengekhansili bebengeke benelise ukupha okuhle kangaka.
Dakukhulu ukuthi ngiphiwe leli thuba ukuthi lamhlanje ngibe ngilapha sizoyamukelisa izakhamizi zethu okuncane khona lokho eziza kuthola. Futhi njengoba sisiya kwi-festive season, sisiya kwikhisimusi, labo bahambe belokuthokoza babe labaza kuthola okuncane. Ufundisa uthilo lapho ukuthi lo Nkulunkulu kuyamthokozisa khona lokho. Kuqakathekile nje ukuthi ngelanga elilodwa nje kube lo muntu ozafaka ismile efesini yakhe. Kuqakatheke kuyisibusiso esikhulu sona leso. So siyabonga kakhulu ke abe-TTI abayibo abasiqoqele lezi zipho ukuthi sibe lazo lapha. Abaningi TTI siyazi ngokuthi siyabe siklentshe edolobheni.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Simon Mbiba ohlala e-Barberfield ku-204 ubanga ukukhunjulwa.
Basikhumbule sivinwa amasizawa lekhisimusi lathi labazulu bazatopho wamachansa lakho, hayi sizafaka emvitshini kuze kuzokuphumisisa.
Unkosikazi Elise Ngwenya uthi uyabonga uthole impahla evele iqakathekile emakhaya.
Namhla ngithola ama-basics afunakala ekhaya, into eziphilisa abantu ngekhaya.
Ikhansili yakobulawayo imanyane lamankampani ahlukeneyo edolobheni leli aseqalile ukutholisa abantu ikakhulu abaswelayo izipho zekhisimusi. Lamhlanje imanyane lenkampani ye-TTI ukwabela izakhamizi zelobhengula emzilikazi, entumbane, emakhandeni luveve, emagwegwe, ephumula, empophoma, echabalala, enkulumane lakuma eastern areas abayinkulungwane eyodwa ukudla kwekhisimusi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.